soku izika disenda baku VOA Ndebele.
Na kwezekuseni mthwakazi ngomvulo mhlaka 4 kumfumfu 2021 igama ngontungamili inkomo nanzi ezihamba phambili
kukhanya abantu basuke bananzelela kakhulu lo mkhankaso wenziwe ngabantu behealthy ekuchasiseni ebantwini ukuthi lo mkhuhlane bangawuvikela njani.
Kubhubhe abantu ababili nge-COVID-19 eZimbabwe izolo.
Uzibusiso Mahabahaba Mkhwanazi, lo munye okuthiwa nguPrince Chuma laye olilunga lebandla, lo munye owama-residents abahlalela e-County Park.
Kubotshwe amalunga eMthwakazi Republic Party koBulawayo.
Sifuna ukuchasisa okokugcina namhlanje ukuthi MDC ayicabani lamanye ama opposition political parties.
Ibandla le MDC Alliance lithi alilwi lamanye amabandla aphikisayo kodwa lilwa lezanu PF. Zonke lezindaba lezinye ziyalandela. Kubhubhe abantu ababili nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kutholakale njalo abangamatshumi amathathu lanhlanu 35 belomkhuhlane lo. Lokhu kukhweze inani lasebebulewe i-COVID-19 kuleli laya kunkulungwane ezine ezilamakhulu edlula isithupha 4,627. Asebefunyenwe belomkhuhlane lo sebesedlula inkulungwane ezilikhulu elilamatshumi amathathu 131,129. Ugatsha lwezempilakahle luthi abahlatshwe ijekiseni yakuqala yokuvikela i-COVID-19 izolo bazinkulungwane phose eziyisithupha 5,738. Abahlatshwe esibili bazinkulungwane phose ezilitshumi 9,970. Bonke asebehlatshwe ijekiseni yakuqala sebephezu kwezigidi ezintathu 3,111,885. Asebehlatshwe esibili njalo ingeyokucina sebesedlula isigidi ezimbili 2,312,337. Sixoxele siphathamandla senhlanganiso yeGwanda Residents Association umnumzana Morvin Dube sambuza ukuthi unjani umumo kulumango.
Akwakhathesi kusathulisile, kuyazwakala lapha lalaphana kwezinye izindawo, but edolobheni laseGwanda kwakhathesi hayi asikabi lesahlakalo esecorona esesibonakele. Kukhanya abantu basuke bananzelela kakhulu lo mkhankaso wenziwe ngabantu behealthy ekuchasiseni ebantwini ukuthi lo mkhuhlane bangawuvikela njani. Kukhanya kuncedisile sibili kakhulu, namapholisa ancedile sibili ngoba ayicine esezama ukuthi ngempela abantu balandela umthetho wokuvikela i-corona ukuthi ingaba affect i-social distancing lokugqoka amamaski lokungabuthani. Kukhanya hayi kuncedakele sibili okwakhathesi kuthulisile. Kungaba kuhle sibili ukuthi amajawunda nxa engakulandela lokhu hayi singaphepha kulesi sifo lesi.
Kwezinye indawo sizwa kuthiwa umkhuhlane lo usumemetheka ezikolo, khona ngapho eGwanda kunjani?
Hayi awukabi lakho umbiko oveza ukuthi umkhuhlane lo susukuwahlasela. Esikunanzeleleyo i-Ministry of Education ihle yakufaka sobala ukuthi abantwana babe balutshwane emaklasini. Okwamaviki okuqala okwavulwa ngayo izikolo abantwana bahle bayenziwa ingxenye ingxenye yokuqala ibingena ngomvulo ingxenye yesibili izingena ngolesibili kodwa ngokuya kwesikhathi kwezikena le njalo ephelileyo iMinistry of Education icine ingezelela inamba yama teacher osokuthi uthi bonke abantwana sebekwanisa ukufunda normal ngendlela eqondileyo loba nje abanye bengena ekuseni abanye bengena emini loba nje ama hours esuke yaba malutshwane ngasakwani 8 hours esiba nganeno kodwa sokusiba ngcono ngoba abantwana sebehamba esikolo nsuku zonke esikuthembayo ukuthi ngekhaya abazali bazancedisa ababalisi ekwenzela abantwana bayenelise ukupractice i-social distancing liyana lokuhlala begqoka ama mask kodwa bayakhuthaza njalo futhi ezikolo ukuthi bakwenze lokho enthemba ukuthi hayi kungasiza abantwana bake bathole imfundo ngendlela eqondileyo
Iziqondiso zokwenqabela lomkhuhlane ungathi bayazilandela ngendlela yini abantu kumbe sebekhohliwe njengoba usithi unganeno kulezi nsuku
ngendlela ukukhanya ngayo ukudeda kwawo kuveza ukulandela ngendlela abantu abe health abachazisa ngayo kusuke kwanceda abantu kukanti futhi lamapolisa hayi laba abayehlisa ama mask bagqoke ngaphansi kwezilevu hayi babathatha sibili bahambe labo befinda ama 2000 okuyikho sekwenza abantu abaningi bayenelise ukuthi bawulandele ngendlela eyiyo ende okunye okukhulu engunanzelelayo iCovid 19 isuke yathatha abantu ababesaziwa egwanda kakhulu abantu bebebazi kakhulu ngezinyanga lezi ezidlulileyo khonokhana kusuke wahlanyela uvalo ebantwini abaningi bakwenza bananzelela ukuthi lo mkhuhlane ngempela ukhona njalo uyabulala khonokhana kodwa kube isifundo esibe sibi sisihle kulabo abaseliyo kodwa kulabo abathethwe kube into embi kakhulu kodwa kulabo abaseliyo kube isifundo kibo abafunde ngendlela ezwisa ubuhlungu ngoba abanye abantu bebesuke batshona kodwa basuke besazi basuke bananzelele ukuthi ngempela lo mkhuhlane uyathatha asomkhuhlane okuxekela kodwa esekunanzelelayo kathesi nabantu ukuthi bahambe ezindaweni okubuthanwa khona singazani ukudedile singanene komfula akusafana nokuqala abebekwenza babebuthana khona abantu uthole nje ngazani ngo 1980 sevela thathi lizwe abantu ngendlela ababebuthana ngayo kodwa okunye okusuka ngazani kuya didanisa ingqondo kuyikhanya kulabanye nje ababhodayo emakhaya behlangana abantu sezazama ukuthi sikuzwisisise kakahle ukuthi ngabanjani laba abantu okukhanya bephonga ubuthana buthana sithemba ukuthi amapolisa aza kulandelela bawunanzelela ukuthi ibaphi laba abantu ababuthanayo ngoba sizwa kuthiwa ababuthana asika kuboni kodwa sizwa ukuthi bakhona abanye abayabiza imihlangano babuthane bebabaningi enthemba ukuthi kuzalandelwa kulungise lwakho futhi
Umnumzana Molvin Dube ngwenhlanganiso yeGwanda Residents Association. Ibandla lemthwakazi Republic Party lithi kulamalunga alo abotshiweyo kobulawayo izolo kulandela umhlangano wezakhamizi obuhlaziya udaba lwenkampani evela eHarare ebikwa iphiwe umsebenzi wokwakha ikliniki elokitshini leCountry Park. Leli bandla lisola ukansila walindawo umnumzana Kidwele Mojuru yena olilunga lezano PF lisithi nguye obuyela amapolisa abophe abantu laba sixoxele umkhokheli wemthwakazi Republic Party umnumzana Mqondisi Moyo
bekulomhlangano obubizwe ngukansila weCountry Park uKidwele Mojuru mayelana le kampani leyi eqhathe abantu ivela eHarare okuthiwa yi-manifest company ukuzokwakha iclinic eCountry Park. Actually ikampani leyi yiyo ephiwe itender yokuthi yakheke leyi iclinic kwasokusenza ukuthi amalunga ethu la resident association yemthwakazi basebe raise iflag, red flag yokuthi kuzothathwa njani company evele eHarare khona kobulawayo kulama construction companies labantu abangasebenziyo, okubangela ukuthi uKidwell Njuru abize umhlangano namhlanje eCouty Park emini ngo-1. Abahlali beCouty Park ba-attenda lo mhlangano, including lamalunga ebandla lemthwakazi Republic Party. Umhlangano-ke waphela kuhle, uKidwell layivuma ukuthi hhayi kube yimpambaniso ukuthi kunikwe ikampani yaseHarare ithenda. Abantu basebechithekana, kuthe ngemva kokuchithekana kwabantu wahamba uKidwell Njuru. Wayabuya-ke kuthiwa esehamba ngemota eyihonda, ngicabanga ukuthi yombala oluhlaza, phakathi kwayo limota kukhanya besethwele amapholisa labanye akade bengikho ku-uniform. Waqalisa-ke ukukhombela amajaha uzibusiso mhabahaba mkhwanazi lo munye okuthiwa nguPrince Chuma laye olilunga lebandla lo munye owama-residents abahlalela eCouty Park. Baqalisa ukubagijimisa khonapho wasokuqhamuka lamaphoyisa agqoke ama-uniform aqalisa-ke ukubabopha, okubangele ukuthi bashaye uPrince Chuma kakhulu. Amaphoyisa lawa labanye akade bezibiza ngokuthi bangama-veterans e-ZANU-PF.
Lifuna luphathwe njani udaba lokwakhiwa kwaliklinikhi?
Kuyinto enhle ukuthi isigaba seCouty Park sithole iklinikhi, kodwa kuyinto embi ukuthi abazoyakha ikliniki leyi babuye bevela eHarare beyikampani yaseHarare. Khona kulamakampani akobulawayo, abantu bakobulawayo abalama construction companies aproperly registered ukuthi ngabe yibo ababuya bephiwe ithenda lowo, babuye beqhatshe futhi abantwana baseCouty Park. Ngoba esikuchoyi ukuthi the same company must plow back to the same community by employing the dwellers of that community. Ngalesi isigameko ngisithi ukuthi abantu okumele baqhatshwe ngabantu abayinzalo eCouty Park, abafana abatshona behlezi bengela msebenzi. YiZANU PF government yathi campaigna ngo-2018 yathi izocreate 2 million jobs. Kwenzakala njani ukuthi imisebenzi yakobulawayo, abahlali bakobulawayo bengasayiphiwa kodwa iphiwe abantu baseHarare?
Umnumzana Mqondisi Moyo, ngomkhokheli webandla lemthwakazi Republic Party, uKansela Kidwell Mujuru yena okulandule ukuthi nguye obangele ukuboshwa kwamalunga aleli bandla. Umsakazo lo wehlulekile ukukhuluma lamapholisa kobulawayo ngalolu daba, kodwa uMujuru ukufakazile laye ukuthi ngempela abotshiwe amalunga emthwakazi. Ivandla leMDC Alliance lithi alilwi lamanye amabandla aphikisayo, kodwa lilwa lebandla elibusayo eleZANU PF. Leli bandla lethule amazwi la kulandela ukukhulumisana kubi phakathi kwalo lelemthwakazi Republic Party. Nango umsekeli wesikhulumeli seMDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Sifuna ukuchasisa okokugcina namhlanje ukuthi MDC ayiqabani lamanye ama-opposition political parties ngenxa yokuthi sikholwa ku-freedom of association, freedom of expression, freedom of conscience, lamanye ama-freedom aku-constitution yeZimbabwe, lama-international conventions and documents. Ngalokho sifuna ukukufaka dandalaza ukuthi asingalisodwa siyekele umziki uhamba ngenxa yokuthi sonke ama-opposition sithwele nzima. IZANU yasihlukuluza, IZANU yasibulalela abantu. Kodwa ke mahlabe Zulu, asisoze sithule siqakezele abantu abasichaphazayo abathi thina iMDC Alliance sifanana leZANU PF. loko inhlamba ngoba EMDC Alliance ayilagazi ezandleni njalo ayizange ibulale isizwe sikamthwakazi lesikamambo almost 20,000 civilians ezabulawa yigugurawundi. Ngibona ngani singahloniphana, sikhankase, singathethisani, sifaka ama-objectives ethu lokuthi simeleni, hayi kuvunyelwe. Siyaxolisa uma sikhuluma okunye okungayisikho, kodwa injongo yethu sifuna ukubindana lezanu, sibambene njengama-opposition, hayi ukuthi enye i-opposition sidonselane, sokhanya ngani sesibindana sodwa.
Umnumzana Felix Magalela Mafaspanda ngomsekeli wesikhulumeli se-MDC Alliance. Seli kubonile na ukusemaphephandabeni. Iphephandaba le-News Day libika ukuba ibandla le-MDCT liphezu komkhankaso ukuthi ukhetho luka-2023 lungenziwa nxa kungakaguqulwa indlela ukhetho oluqhutshwa ngayo elizweni. Iphephandaba le-Chronicle lithi ugatsha lwe-Environmental Management Agency solumangalele umasipala wakoBulawayo phezu kokwehlule kwakhe ukulahla kuhle ingcekeza eNkozi Mine. Iphephandaba le-Herald lona lithi umongameli Emmerson Mnangagwa usekhuthaze amakolitshi ukuthi aphumele nhlelo zentuthuko ezigoqela ezokulungisa impahla. Sokuyisikhathi sembiko yenu.
Sanibonani balandeli be-Studio 7. Hayi ngiyabazi abantu bezani bayakhala amadoda ngama-sanctions. Bayakhala mpela kubuhlungu kibo. Kodwa ke bona ngo-1981 bathatha amafimba aseHarare ukuthi abantu basemathebheleleni bengakhona ukuphefumula. Abantu basemathebheleleni abasebenzi. Uma bephuma ngaphandle kwelizwe besiyadinga imisebenzi, bayaqhatshazwa. Abantu basempumalanga emaBoda Gate bababhadalisa imali abanganazo. Kuyindlela abayiplanayo ukuthi abantu basemathebheleni bangakhona ukuphila impilo engcono efana neyabo. Imangali bekhala ngama-sanctions bengaziboni bona ukuthi bafakele amaNdebele ama-sanctions emathebheleni. Kuyafanana lokhu. Uma belifuna ukuthi kulungiswe, kabalungise nabo abamaBhuda abawenze emaNdebeleni. Ngibona ngathi kuyafanana lokhu. Ungaboni omunye umuntu ukuthi mubi, wena ungaziboni ububi bakho. Abalungise nabo, kufanani.
Ivuka njani balaleli be-Studio 7, abasakazi baka-Studio 7. Ngisithi sipangalizwe, ngena unqintise ekhethweni. Ngena, bengakubambezeli, siyakuvotela, sipangalizwe, ubukhosi ngobonga kini. Ubukhosi ngobonga kini, sipangalizwe. Sinje sizwe sijabula kakhulu ukuthi usipangalizwe uyangena enqintise ekhethweni. Siyakuvotela, sipangalizwe. Buya ngapha etsholotsho. Siyakudinga sibangilizwe, siyakuvotela. Ngena, ubuqhawe ngobakini, inkosi ngeyakini, ubuqhawe ngobakho. Ngena sibangilizwe, sizwe sijabula thina ukuthi hayi ayizaphi nxa silo sibangilizwe sayivotela. Sathiyana nedoti ye-MDC leyo esebethethe bakhathesi bafaka Myonzora. Mna nditshela iqiniso, uChamisa Myonzora zalo into wani lokhu.
Salibonani zizalwane zeZimbabwe. Mina nginje ngibuhlungu ngephathi kaMqondisi Vuma Varanda Bhekwa Mruzi Mukuru Moyo. Abalandeli bakhe bahlala lokhu behlambaza ubaba uMafa. Kumbe kabakwazi ukuthi uMafa uhlekela i-MDC hatshi iZanu. IZanu ngiyo eyabusa iZimbabwe kusukela ngo-1980 kufikela nanamuhla. Kodwa bona abazitholi buthongo ngokufuna ukuhlambaza i-MDC Alliance. ukuthula kalwabangolwane hayi kwaziwa yibo kodwa ngifuna ukubatshela ukuthi ubaba unkomo kazanga abandlulule mhlobo beelabo uAmbrose Mutimbiri uBasta Magwizi Josiah Chinamano Joseph Musikabanga bonke laba ngamashona kodwa ngizanga usuku olodwa unkomo ebahlambaza nje kukuhlambaza okuyenzwa ubaba umafa ngoba usekela iphathi ekhokhelwa ngumuntu Zamkuchamisa besithi ngeyamashona iZimbabwe kayisilo lizwe labandlululo ukwenza khona khonoku kuyasitshengisa lobuntu benu ukuthi noma kuyikuthi iyaphiwa ichance yokuthi libuse ilizwe liyabe lulalo kubandlululo iZimbabwe kayisoze yakunywa ngaphakathi lokho yikuthi sihlale lokhu siyewushidzana ngiyabonga.
Salbonani basaka jabalaleli besitudio 7 ufela iqiniso lokhulumayo ekulubane esigodini sasejabhiwa eGhana. Ayebo sayizwa indaba eshiwa ngu-Emerson lo mnankakho ukuthi umnotho waseZimbabwe uyakhula. Angazi noma umnotho waseZimbabwe uma ukhula ukhula egumeni lakhe emzini wakhe ngoba nje umnotho waseZimbabwe asikuboni ukukhula thina. Ukhula kanjani umnotho usebenzisa imali yakwamanye amazwe? Uyokhula kanjani umnotho abantu baseZimbabwe is about 98% ayisebenzi and then abantu bonke abaseZimbabwe basesigakeni abantu bonke abaseZimbabwe basemazweni angaphandle etshela abantu ukuthi umnotho uyakhula nalana ukuze ehlise kuye ku-level 2 iwuthi wehlisele nje ukuthi i-trade fair iyathi idlula le ndaba ye-trade fair uyabisela futhi ku-level 4 aqala afaka ama-sanctions aqala enzeni enzeni azisakshine yena kodwa engedwa umnotho weZimbabwe uyakhula. Umnotho weZimbabwe ukhula kuphi? Evale imoto zabantu ukuthi zilayishe abantu wavula uzobukho yedwa abantu bayaminyana lapho kuzukho kodwa umnotho weZimbabwe uyakhula. Bangaki abantu abalahlekelwe ngumsebenzi lapho emotweni lapho emateksini? Kunowindi, kunodriver, kune-owner, bonke labo abantu banabantwana. Umtaka wendu usaphotwa ngani? Umtaka driver usaphotwa ngani? Umntwana leyo owner leyo usaphotwa ngani? Kuzoba nomuntu okumele agibele leyo moto aye emsebenzini engasayi emsebenzini oro ayethengisa engasayi kuyathengisa ukuyazisebenza. Bangaki abantu umnangagwa lapho obabulele?
Sanibonani basakazi be-Studio 7, sanibingelela onibingelelayo ngisiselani komadlambuzi ngokuhlala seJohannesburg. Mbe ngilalela inkulumo kamnankagwa uma ethi ivision yakhe ibhive ukuthi 2030 indlala ebeseyiqedile ezweni laseZimbabwe. Ngithe ma ngilalela inkulumo lena yangisisa usizi ukuthi njengokuba abantu baseZimbabwe besihlupheke almost 40 years under umbuso kaMgabe, ngi-strategy sokubusa ngesandla sensimbi ukuxosha ama-investors ezweni, kwaxosha ama-companies amaningi, kwaphela imisebenzi, kwasekuthi la ama-companies akhona abangabo bona i-government, bona laba basembusweni. Manje uma ngilalela lona othi yena 2030 indlala yabe seyiqedile, ngabona ukuthi uqinisile ukuthi indlala izobe iqedile. And ukuphela kwendlala ukuthi kube kungasekho bantu abazobulawa yindlala. Manje uma ngibheka labantu abakhona izinto seZimbabwe since uMgabe busa ngisanda sensimbi kuze kuzofika lapha yena uMnankagwa take over waqinisa worse phezu kwalokhu kade kungokukaMgabe, abantu baqhubeka besifa indlala worse. Kuyabonisa ukuthi 2030 abantu bayabe sebefile. So indlala iyabe ingasekho ngokubana abantu ababulawa indlala babengasekho babe sebefe bonke. Yiso i-strategy sakhe, i-vision yakhe uMnankagwa azama ukuyiveza ebantwini uma yithi khona 2030 indlala iyabe iqedile. kuyabe iqedile usho kahle ngokubana abantu ababebulala indlala base befe bonke baphela.
Abalaleli beStudio 7 abasithumele imbiko yabo ngeWhatsApp. Lawe mlaleli uyenelisa ukusithumela owakho umbiko kunombolo ezithi 001 202 465 0318. Singene kwezivela kwamanye amazwe. Umsakazo weVoice of America ubika ukuthi uphenyo olwenziwe inhlanganiso yentatheli e-International Consortium of Investigative Journalists phansi kwesihloko esithi Pandora Papers luveza ukuthi kulabakhokheli bamazwe kanye labake baba ngabakhokheli abangamashumi amathathu lanhlanu abafihle inoto yabo emazweni afana leSwitzerland. Abakhokheli laba baqoqela umongameli wele Kenya, umnumzana Uhuru Kenyatta, uVladimir Putin wele Russia labanye. Umsakazo munye ubika njalo ukuthi abasekeli bakamongameli wele Tunisia batshengisele esitaladeni izolo beveza usekelo lwabo phezu kokuchithwa kwedale lephalamende okwenziwe ngumongameli. Singene kudaba lwemelika. Isithombe sika George Floyd esibazwe ngensimbi esizanda kufakwa egcikeni leUnion Square edolobheni leNew York sithelwe ipenda eluhlaza ngumuntu ongaziwayo osadingwa ngamapolisa izolo. Ngokwesibili ukuthi isithombe lesi siphathwe kubi ngalindlela. UFloyd ngowesilisa onsundu obulawe lipolisa elimhlophe nyakenye ngokumnyathezela entanyeni ngedolo waze waphela umoya. Sixoxelwe hlaziya ezombusazwe umnumzana Tim Moringayi.
Isithombe sika George Floyd sikhathaze abanengi esithi khona thina in America the blue family. I-blue family ngabantu abangamapolisa, firefighters, labanye ama-volunteers for ama-auxiliary police officers lapha. So unqoba okwenza i-case ka George Floyd is a sign that regarding anta isiqamula intambo from slavery. Ngoba siyakwazi ukuthi I prison industrial system amapolisa le American judicial system vele amapolisa are their frontline workers. Ukuthi yiba baletha abantu to go into the prison system and then perpetuate izinto ezingathiwa singakhuluma nge the 13th amendment AI nika ama slaves freedoms. But singabona ukuthi abantu abamnyama lapha in America lokhe belwisa ukuthi bebe lezinto ze freedom of world, freedom of choice, freedom of anything. So ngibona isithombe lesi sirepresenta ukuthi this is the beginning of a new age and removing the old chains of slavery.
Abenze lokhu ubona ngani ngabantu abanjani?
Abantu ababhadlaze or abadestroy or ukufaka ipenda on George Floyd's tomb ngabantu who are still living in the past. Lapha sidila nge-racism between abantu abamnyama labantu abamhlophe and all the other races. So siyabona ukuthi i-ism is continuing around the world in different stages. Ukuphonguzondana singakwazi ukuthi why we hate each other. So ngiyabona ukuthi abantu abayenze khonokho they are still to be educated ngendaba zokuthi sibanye.
Umnumzana Tim Moringayi uhlaziya ezombusazwe. siziphethe ngebezihamba phambili. Kubhubhe abantu ababili nge-COVID-19 eZimbabwe izolo. Kubotshwe amalunga ebandla leMthwakazi Republic Party kobulawayo. Ibandla leMDC Alliance lithi alilwi lamanye amabandla aphikisayo kodwa lilwa leZANU-PF. Kwanele Mthwakazi likhumbule zikhona ezakusihlwa ngo-7:30. Na asibeni sonke kweze kuseni njalo kusasa ngo-6:30. Yimi uNtungamile Nkomo.